Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 Mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo njengoba kube labadlali abayithuba munomunye abakhalele ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 Mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana e-Matopos National Park. Bona kumele bephume beqonda edolobheni lakoBulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile, umtshayeli wemota wathwala abadlali abangamashumi amabili nambili waya batshiya phandle kwepaki emgwaqweni oqonda koBulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali bengebagada imota. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board okuyiwe koqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon, uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Uthithi i-route to instruction somnye lomntwana wana uyazi i-route akazi ukuba uphambanisekelwe kuyini, but siyabonga ukuthi khona amadoda ajele ukuwina anje wona lawo vele awinileyo lawo tokuwina omunye umuntu anje laba lawo ajele ukuwina kazenza ukuthi no bombala usethi adoda nje ukuthi zinasekezalahle but ezibhava anje sekubonile vele kona yathi it's very important ukuthi imotoa elidiveko anje we want to put abantu.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement i-PPC ngamafitshane okuyiwesekela lomncintiswano ngemali uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona kuyana. I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team yena le responsible uku-organizer siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem bese si-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe ukucelela besilisa kumjaho we-33 mile ngulayino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye, ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzi Kayi kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Thumbare. Kucelela besifazane kunqobe uLizi Chokore kuthi usamukeliso moyo yena uqede esendaweni yesibili, ikanti onqobe nyakenye uMonica Kativu uphushe esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho umoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokhu encintisana labasakhulayo. Umoyo uleminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzalwa njalo uthi uzakwala ilokhu encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane lamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.